sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ungumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe le-Chain of Expedient DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumende ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumelele. Njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthinashina uyabona nganantu bavumeleni kanti umfazi ungendezi.
Isikolo sesigola primary school esisesiqhontini semzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku eyokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenziwe ngusisi Mandlovu. Abantwana bathi bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning basalele emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa e-Global DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-Chain of Expedient DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kunhlelo ezibalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole yena othi impiwo ye-DNA akumelanga iphume kuntathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni. Njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthinashina uyabona nganantu bavumeleni kanti umfazi ungendezela. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi baqina sebevunyiswa ngenkani.
Amazi la agcizelwe ngumnumzana Peter Saini.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinasha ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki warning, bebengamniki warning ukuthi eminto yona leyo so meaning they are doing this behind his back without consent. So anguboni mina kufanele ukuthi bevale i-company yona leyo kumbeni isithupha anaso esekupractice khonoko.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuviza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi owenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyabukeka njalo uyancomeka ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kusenesikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kanjani okwenzakala ezindlini umuntu webe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni. Lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo, omama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazo nale.
Imizamo yokuthola imibono kaMnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula, uMnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Pranks impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Pranks ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye e-Australia, njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le, uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimele isitudio 7 mseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele, lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 127,600, wabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,500. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili, wahlasela abedlula amakhulu amabili 264 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kwezenzakala eMelika namuhla, izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla eSilver Spring eMaryland ejelini lokwamukela umeli wesigodlo seZimbabwe eMelika, uMnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa, kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Ngakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko womongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Kolunye njalo udaba, abezomvikela kwelemelika bathi babheke ngelukhozi abalandeli balo owayengumongameli uMnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela eWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka 6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi uMnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakaMnumzana Trump labanye abangamsekeliyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani, unkosazana Sinekiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo sesigola primary school esisesiqintini semzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuphathisa abafundi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amakhompyutha la avele kumandlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelelwe ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhalela imhloliso kagrade 7 ezifundweni ezemitshina yakulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isikolo lesi silethwe esikolweni lesi ngobuyemele unkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe unkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele uSinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakusikola. onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene ku technology eyo esetshenziswa kulezi zisuku.
Na mpenzisi uqhubeke eJuma Ndlovu ukubone kufanele ukuthi aphele isipho sama computers ngoba ifuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emchineni bangene labo ebulenjini beinternet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena kuinternet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sakusikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva ngeeducation.
Umphathi sikolo wesikolo primary school uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu nesipho sama computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona ngani into enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esenziwe ngusisi uMandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo phone online learning basalele emuva.
Ulinda Mkhonanzi lotatenda Chawotsa ngabanye abantwana ababhala kemhloliso yegrade 7 lonyaka.
Kanjele zapasa yi. Khathesi ndingafundanga. Ndagcina phase le 2 years ndingafundeli bonani zapasa.
Ukhazila siindebele omele umango wakwesikola kukhazile emzingwane uthi ukuvalwa kwesikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana baphambanisekile sibili kakhulu ngoba vele le nto ade uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezithenge so hayi COVID sibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane bengakafika esayizini ukuthi sebengabadala but ngomuma owathi sikhona sokunjalo abanye bakhona abangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafundi.
Umnumzana Mthuthuzi L Dlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngale nto eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lo dadewethu uSesulelo odonete amakhompyutha angu-5 esikolo sakwaSigola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha asikaze sibe lamakhompyutha leyo so kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemtshina yamakhompyutha ebesesikolweni seSigola Primary School baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyeSigola Foundation Trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embolini eziswelayo. Umnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku yafonwa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola laba ngabantwana besigaba. Leni sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo. Sabe sesithi njengoba lawo besemazweni lathi sikhonapha ekhaya lisingadobho okuncane sizama ukuhlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancediseke ezifundeni zabo bafunde njalo babe nekusasa enhle ngoba ngivame ukusasa upresident engasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesikola ngoba ukuthi sikhulele ngaphasiko ukuthi konkhona kungakulimitha ilife yakuthi silokufunde ephambili. Sibo sesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancedise ngabazali.
Kujabule ababalisi kwadumisa abazali kwahlekelela abafundi nezipho eziphiwe isikolo seSigola Primary School esiyamangani wemzingwane esabalenzeke zansi emandebeleni. Imeleke iStudio 7 yilapha kwesikola igama Ezra Jesus Panda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Wow. 1-2 testing linga lichona njani testing linga lichona njani zulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla sihlaziya udaba lwama DNA
ungabona sokudingwa odna sokulengqabano ingqabano angithi kayiso kwakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho-ke i-DNA imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besesithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi lezi DNA i-DNA ifike ithi umntwana kasowakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nakuyana laphana i-DNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela i-DNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseko uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge i-DNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona okwe-DNA esintwini ntwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hhayi izikhathi ziyaguquka la masiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngxabano yokuthi umntwana lungokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku i-DNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona ukuya kubo-DNA labo kutho ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina-ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko la ngokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babe balekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitsho-ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkayi kwakuyindlela yokwakha i-DNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalithumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kutshoni khona lokhu ngokubona kwakho
lokho kulukhoni kunzima isindaba phendula sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalithumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana yikufa kwelizwe phela khona lokho yikufa fifi kwelizwe kutho ukuthi akusela mtshato phela sokungumasihlalisane sokusemahlangeni kwampunzi dlemini lo lalowo wenza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngithu la lengxenyeni kumbe ku half nxa sebe isikhombisa phakwa abantu abalichumi kuthi ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
lo bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lelana.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama organizations amaningi akulalawa akhangelane ngendaba zama youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, akhangelane ngendaba ze community, ngoba i voter registration le i affecta wonke umuntu kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama organizations lawa la sisebenza nawo ukuthi labo ngapha balungisa bafaka ipressure ngapha bathi sifaka ipressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedisa ukuthi beyiregister ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada ngithi. Ethe chatile kunjalo isifongo sesitshintsha. Le kuvoters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachata. Nama organization zawo yabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani lelungisisa udaba lolu lezeki yabe lezitupha zenda bomarriage certificate zenda. Ngoba kusasa kuzalihlupha kuyathi sesiyakutoni ku-election ngelanga lokuvota besokuthiwa hhayi ibizo lakho eliseye kuvota zodlalele luku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga akulo omunye umuntu ongakutyela ngokuthi yenamhla abantwana balale bengadlanga abantwana yeni lo mntwana ngamambisa esikolo athesa umntwana uhlezi endlini kayenzile uthi ukhangele mina lulo banjesele 18 to 20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla ngimthengele lempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga siyakwanisa ukuhamba vaya umama. Mama wena ngohla uhlala lo mntana lo udubo uyalazi. So umama ngiyosezazama ukukhuluma lo mntana wakhe bebonisa nti umntana wakhe ukuvota. Kanti kuzaba le ndaba yinaleyo yokuthi ama-district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango but ezikhathini eziningi omama ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi. Uyabukwazi ukuthi uzasuke ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana bachile ngimbazasala loba ende njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi ona ngihambe imango le emide ngiyarejista ukuvota. Njalo lati esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi nanzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngindaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo but not ngendlela esikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. Into zakutshela ukuthi lifuna ukuthi ngiregister ukuvota niyavota ngaphi. Ngenye inkinga khona ukuthi even izeki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukuregister ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele i-information and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo ungazikhangela ukhetho lonyolo oludlulileyo ukuthi kulokhu khonona okuthize abantu babesithi ontaba babesithi kathi vele ngiyavota kuyanceda ngani ukuvota. So nathi yithi esingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo wafika lapha ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu babhizi basemalayini namazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shiriyedenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Wezemculo asizweni uSikhosana Buhlungu echasisa umculo othi Rasta kungxoxo ayiqhuba le Studio 7.
Wena Rasta ngiyakuthanda uthi wakuthi yakifana leChina
ngasho ukuthi uRasta ifesi yakhe yamhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina kodwa ngamkhala ukuthi iChina kodwa enjani yena ngakhuluma njengeChina sithi vara akayenzi njengeChina ethi vara yena uthi uyalokhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amaRasta amanye asmart ifesi yakho yamhlophe sibili futhi uthi iChina ibe sengifaka ingoma ukuthi ukuza usmart bahle ngikhulekele phansi.
Wena Rasta ngiyakuthanda uthi wakuthi ifresi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara ndani makiwa ngiyalithanda ngoba lithi pimpi isikhwa sakho nasidipu awusitalele sensiya lapha enzalwa khona lapha esikhosana bheni enkayi bayangithanda nami ngiyabathanda ngithi engikijibenye lapha ekulomuzi wami khona kwamba emapushini lapha bahamba bamthatha khona ngizogeti vaira ngibuye ngibonga bakobulawayo ngoba babambeni ngiyalibonga bahlonipheki abalapha emahofisini
lo ngusikhosana Buhlungu odume ngomculo wakhe othi dlala ntethe kulezi nsuku lapho ubechasisa ngomculo othi Rasta. Sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hayi nxa kulokuthandabuza abalisa iGlobal DNA Zimbabwe ne-Jane of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikola seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.